umbiko womqoka okutshengisela kwanamuthi na ngokuthi thina njengebandla le-NDC sithi ngo-2018 July elections sanqoba. Njengoba sanqoba sithi umnankaga kabuye kusale phansi kukhangele ukuthi anti kwahamba njani ngoba sithi kangoba yokuqala usibizi ukuthi ilizwe selime ngekhanda akunabumnandi kuleli lizwe bakithi akusenabumnandi ngitho bona ukuwodwa nje kodaloku kunamsebenzi ezitholeke izinto zikhona zikwanisa ukuthenga imali kakudla ibhondi yabo leya basinika yona ivela isasebenzi lude sekwayithola ibhenki yakhona kakukho sikakuyo akunabumnandi sesesukufuna ukuthi kakudinge izindlela ukuthi silungise impikisano le ekhona ukuthi kangqobanga ngokhetho iveki vele kayisebenzanga kuhle amabutho kathonge kuveki kungalungiswa lekhonokho yini sesilungiselele ukuthi kukhetho olungasoze lutshontshe xa sesifakelayo sithi ngama-reforms.
Uhulumende ozabusa okwesikhatshana lo elikhuluma ngaye uyabe ekhokhelwa ngubani?
Nxa sikhuluma nge-transition kuyabe sosithi laba abantu abalisanayo laba bazake bahlale phansi kukhulunyiswane bese sidinga omlamulankulu abazabamba ilizwe lesikhatshana senesi silungisa imigoqo esifuna ibe khona ukwenzela ukuthi kungaze kwabe lempikisano ukuthi ukhetho lutshontshiwe kumbe kalitshontshwanga ngoba sesidiniwe kusukela ngo-1980 lokhu lintshontshiwe lukhetho. Singavumile nakhonokho ama-reforms lawo hhayi umlamulankunzi lo usezabiza nje ukuthi uma usenzakala ngoba uyabuyela kukhetho kumbe labe impumela yakhona kuyabe kusuya ngokuthi uvunyeleneni lapho kahle ehlalisane khona lezano lakhe.
Ungomunye wabameli be-MDC edalele ephalamende abathole imbiko elethuselayo ngokutshengisela kwanamuhla ivela edalele ephalamende. Ungasichasisela ngaloo mbiko?
Lami kungidide ingqondo ngoba ephalamende ngithe sengibuza u-clerk of parliament ngimuze sehlafuna amazinyo esithi yena hhayi yena akakwazi ukuthi ithunyelwe ngubani. Ngathi manje mina ngile nkinga xa usitho njalo ngoba lokhe lavula u-text.co.zw lo akula enye imeseji engenayo ngaphandle kwemibiko evela ephalamende. So ngifuna ngibuze bani ngoba inamba le ngiyazi ukuthi ifake embini yephalamende. Abesithi nakakwazi ngathi hhayi mina ngazi ukuthi mina inikelizanitshela ukuthi umbiko lo uvula uvela ngoba kulomunye umuntu othumelayo ngaphandle kwephalamende. Yilawo amameseji maningi afika 100 akulo ivini eliyodwa evela ngaphandle kwephalamende.